VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 20 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
yena kathesi uhlanganele emuli yakhe, uhlanganele amagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazazitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi uhambe njani.
Amapholisa agcizelela umbiko wokutholakala kukadokotela Peter Makombeyi, kodwa isithi kakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association amukela ngenjabulo ukutholakala kuka Makombeyi.
iTK Brothers ilo kusho ukuthi Cholo Chokaya Brothers, Big Five and TK Brothers. Cholo to Big Five nje nickname yami, yilo igama engalithanda ukusebenzisa emculweni, njengalokhu kuligama elasuka kwi-nickname ngisakhula.
Ukuhlelo Woza Friday namuhla silo Big Five ehamba leqembu lakhe le-TK Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Udokotela Peter Makombeyi onyamalele ngomgqibelo watholakala izolo eNyabira usemiswe esibhedlela usesiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lapho ayilatshwa khona. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ugcizelele umbiko wokuthi usetholakele kodwa abakakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Ukuze sizwe ukuthi amapholisa wona luphatha njani lolu daba, uPrasetis Jeremiah weStudio 7 uxoxe ecingweni laye umnumzana Nyathi eseHarare.
Kuluma kunje usesibhedlela lapha eHarare. Namhla ekuseni uhlangani lamadokotela labana esithi thina ngama-personal doctors, njalo uhlangani lamadokotela labana esithi bona i-government medical team. So ama-doctor lawa bazasinika i-report. Yena kathesi uhlanganele emuli yakhe, uhlanganele amagqwetha akhe, uyaphila sesibhedlela. Amadokotela bayamkhangela njalo bazazitshela ukuthi uyaphuma nini esibhedlela. Angaphuma amapholisa bazakhuluma naye ukuthi kulungile ukuthi uhambe njani, ukuthi asuke eBudiriro esiye edrobheni njalo kuze kube izolo mhlaka 19 September lapho atholakale eseNyabira.
Selike lakhuluma lamagqwetha akhe na?
Thina njengeZimbabwe Republic Police kathesi sisakhangela imiko eminingi. Cela uZulu, cela njalo izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi sikhulume naye, sikhulume ama-witnesses. Kungabali anything sizalitshela. Njalo ngamanga ukuthi uMagombeyi ubotshwe lamapholisa, ngamanga njalo ukuthi thina sibe lokhu xabana lama-lawyers. Into esimangalisayo kulama-lawyers amaningi abafike besithi bona they are representing uMagombeyi, but yena uMagombeyi uthena ule-lawyer one. So sicela kakhulu ukuthi bona ama-lawyer bakhulumelane kube le one team. I-team leyi izabe isebenza lamapholisa, hatshi ukuthi ama-lawyer lokho esanda abanye bangikhona bekhuluma izinto ezingalunganga.
Usukela lapho-ke lizathatha manyathelo bani-ke?
Okuningi esiza kwenza njengeZimbabwe Republic Police sizalitshela. Kade sicela uZulu, sicela izithatheli zendaba ukuthi basinike isikhathi ukuthi siyenze ama-investigations. Kungaba le anything vele sizalitshela.
Lo leso-ke bekuyisikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ekhuluma ecingweni eseHarare lo Praxitis Jeremiah. Kusenjalo, iningi lethula imizwa etshiyeneyo ngemva kokutholakala kukadokotela Makombeyi, njalo isimo ezibhedlela zakoBulawayo silokhu singacaci ngoba odokotela lokhu bengakabuyeli emsebenzini lanxa isetholakele. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo ezibhedlela lokho sibucayi loba udokotela obevikwa ethunjiwe esebonakele. Odokotela labongi lokho bengakabuyeli emsebenzini bethi abakakhulumi laye ukuthi bezwe ukuthi uphilile. Unkosikazi Siphiwe Msipha uthi okakhathesi abakasebenzi okugcweleyo ngoba bengakezwa isimo sikaMagombeni.
Ukutholakala kukadokotela kube kuhle kakhulu ngoba lathi omongikazi besingakwazi ukuthi udokotela unjani. Thina okakhathesi asikasebenzi okugcweleyo sithatha ama-emergency. Laba abagula behamba sibabisela ngkhaya. Sifisa ukuthi ukhulumende wethu angasingezelela ngeholo ngoba izinto zikhuphukile.
Unkosikazi Sehli Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuyajabulisa ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele.
Sizokujabula kakhulu ngokubonakala kukaPeter Mgombeyi ngoba lokhu besokuphazamisa into eziningi ikakhulu empilakahleni zethu thina abantu nje ukuthi besesingasela abantu abaselaphayo odokotela labo ngakho lokhu kube buhlungu kakhulu ebantwini kade besesibhedlela. Esikwesabelayo khathesi ukuthi abantu esibathemba ukuthi ngabe yibo abasivikelayo abantu besitate yibo asebengani bacatshanya ukuthi ngabe yibade bethethe uPeter. Ngakho lokhu kusenza kube buhlungu kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi onguye ongasivikela ngubani ngoba bona labo bengasathembakalanga elizweni.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsachili uthi umlalele ekhuluma emsakazweni weStudio 7 izolo ntambama ubezwakala ephilile.
Sijabulile ukuthi udokotela ogcine etholakele. Mina izolo ngilalelile kuradio ekhuluma ngodaba lwakhe ubezwakala engumuntu alright. Siyathemba ukuthi njengoba setholakele odokotela sebengabuyela emsebenzini.
Unkosikazi Nobuhle Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi kulokunye okungazwisisekiyo ngokunyamalala kukaMagombeyi.
I think into lay in two ways. I think like ama-doctors ivale isandla ekucatsheni kwakhe ukwenzeka ukuthi i-government i-acte or i-government layo i-involve ku-tweet as for minister of information etweetle esithi uDr. Peter Mgombeyi uzabonakala like who's you will find his way home ngabasopa. I'm just glad ukuthi ubonakele.
Odokotela lokho bengakatsho ukuthi babuyela nini emsebenzini lokhu kwenza isimo siqhubeke sibucayi ezibhedlela zikahulumende. Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Health Doctors Association uthi odokotela bazaqhubeka bekhalala umsebenzi izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Odokotela esibhedlela sempilo bale ukuthathwa amazwi kodwa bagcizelele ukuthi ukukhalala umsebenzi kuyaqhubeka. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokho sikudaba lunye. Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association yeba abethe gwaqa namhla isibhedlela sempilo koBulawayo kanye leParulenyathwa eHarare ethokoza indawonye ngokutholakala kukadokotela Magombeyi Izolo. Embikweni ewethule namhla, inhlanganiso le ithi bonga bonke odokotela elizweni kanye laphandle kwalo ngokubasekela ngesikhathi udokotela Magombeyi engabonakali. Ichayele ihlombe njalo abasebenza kungatsha ezehlukeneyo kwezempilakahle, amagqwetha kanye labezokholo abaxhasane labo. Inhlanganiso le iqhubekele phambili yathi izaqhubeka ngokutshengisela kwayo ilwela iholo elithe xaxa. Ngakho kufanele amalunga ayo azihlalele ezindlini uhulumende esaxazulula udaba lweholo labo bona abafuna lifike kusilinganiso se-interbank rate. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amele uDokotela Magombeyi athe azakhuluma lalo umsakazi ngemva kokudingisisa kwamapholisa ngalolu daba. I-Studio 7 ixoxe lo Dokotela Magombeyi Izolo isanda ukubonakala esithi usenyapira.
Dr. Peter Magombeyi owathi esize senyapira ngimelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuzondithathe ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo batshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yona le iphatha ithinki ngikalibe lingiyi-time zaphuthi ukukhumbule ukuthi
kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi. Uthe wena ube kwenye indawo esa basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngithiya sangama-gas lokhana kwenzakala emamovini ukuthi uyafayinyawo emanzini ufaka ama-gas.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuyena leyo basement?
Angazi.
Lo ngudokotela Peter Magombeyo ubexoxa ecingweni ke le Studio 7 izolo. Ukucubungula lolu daba ke sixoxe lo mnumzana Maxim Gandla, ingcwethi yecubungula izombusazwe njalo wayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra.
Uhulumende ye nxa kuthiwa khona nguye bekwenzile, kambe wasesenza njani? Kade kulecebo bani? Imibuzo eminingi ngale ndaba leyi isisihlupha. Sicela ukuthi sitshelwe iqiniso nguye yena omele sikhulule ukuze sibone ukuthi kanti izigangi lezi kuyini okwenzakeleyo. Kube sokuthiwa la ma-benefits of doubt ukuthi khona abantu ukudemonstrate kwabo amadokotela kumbe yikho okuningi okwenze waze warelizwa lomuntu ku-captivity yakhe kade ekhepthiwe khona, kumbe isizwe sonke njengoba sizokhala lamanye amazwe yikho kubangele lokho yini, egciniwe yini, uthayiwe yini lomuntu lowo? Sisadinga iqiniso nathi ukuthi sibe kwazi ukuthi beku-torturing ebehlezi endlini esidla ukudla okukabani, kuphekwe njani.
Nxa kuyukuthi ngempela wayethunjiwe kumbe wahlukuluzwa, ubona ingani engabe khona amanxeba acatshileyo bayenelisa ukukwenza lokho?
Ye, lokhana benelisa okokuthi lathi singangenela thina esaretayayo, singangenela ngoba besingekho ku-army kuphela but kwi-intelligence ye-army besikhona, ngoba vele iZipra ivele ikutrainile lokho. Kodwa simele sidinga indindinya, kube nabodokotela bamanye amazwe abangakhangela ubabalo ukuthi khona esitshela iqiniso, esikhulule, singaze sabelokhu sikhombelana ngeminwe sithi ngabantu bakahulumende. Hayi, kule third hand kulo muntu obhadala abantu imali wabagcina kuma-safe house, lona okuthiwa kulama-safe house baze bamkhulula lowo muntu ngoba u-itizama wahamba ngendlela enje. Kodwa abantu bazenze kuphume bayademonstrate ngendlela enziwe ngamadokotela lawo. Kathesi abantu bafile ezibhedlela lapho bengakhangelwa ngodokotela beku-strike, amanesi angeke benike umuntu umbheda ukuthi khona ngahlala insuku ezithile eselatshwa. Nxa kuyizigangi ezikahulumende aze phume egcekeni kuthiwa ukuthi ngosibani. Nxa kuyukuthi yizigangi nje kuphela ezikwenzileyo zisenzela ukungcolisa uhulumende kumbe ukungcolisa isizwe, akuphume sobala lokasikhokhelele ebezilwe ngaphi? Yikho sifuna ukuthi sibe kwazi.
Lo ngumnumzana Maxim Gandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owayekubutho lesizwe leZimbabwe National Army kanye leleZipra, sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje abanye bathi udokotela Peter Magombeyi kukhanya engani uhlatshwe amajekiseni alakho ukuthi engenelisi ukucabanga kuhle ngokumehlelayo. Odokotela abakhulumele Studio 7 abangafisanga ukuthi bavezwe amagama bathi ulakho ukulahlekelwa imicabango nxa ehlatshwe amajekiseni alomuthi ophazamisa ingqondo. Baphinde bathi kukhanya ilamatshisa emzimbeni aveza ukuthi watshiswa ngomlilo kagetsi. Kasenelisanga ukukhuluma laye kanye labodokotela abamhlolileyo ngalolu daba. Abantu abaningi bakhuluma ngalolu daba elizweni. Ake sizwe abanye abaxoxe loGibbs Dube weStudio 7 namuhla, abagoqela umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu kuyacaca njalo kuyakhanya emthembu kubana kule nto engahambi kuhle kahle. Kuyaba njani wena ulona ubuthunziwe uhlala amalanga angu-5 elesi-5 ilanga nxa uthi uphuma ifoni yakho ilomlilo, uyakwanisa ukufona umathumba lowo kakuthathelanga ifoni yangkona ulokulayo on yourself. Hayi, asikhumele iqiniso madoda. Nami noma sizana awufundanga noma sokuthwana yikho kwakuthiwa ngabanye ona you don't need to be a rocket scientist ukuthi bekwaziona umuntu angakuthumba into yokuqala vele uhlala kukhiphe i-means of communication. Asibeni ngabantu abadala ngento lezi bakithi singafuna ukucatha ngomunwe, yazi umunwe mncane kakhulu awusufihle ubuso bonke lobo obukhulu umngaka. So umathumba lo ukuthi hayi ngumathumba o-right kakhulu ozowathatha le foni yakhe wathi kushajile ifoni yakho manxa sengokela zakubizela
Hayi siyakuzwa chuma. Siyakuzwa chuma. Yothi sithathe ubabuhle.
Singazi njalo ngobe buye eleke ngalo philile baze bamnikeza le phone yakhe. Kungenzeka mhlambe babone ukuthi into leka isasebenze ukuthi bamthuthu ngoba wonke umuntu bese nganise faka amehlo kuyo. So bagcina sebemkhulule njalo bamsheva nje ukuba ishezi. Yafazi mhlambe phela umuntu mayesebonte sebonakele nakhona uyayezeza ezinye iy'ndlela ngisho ukuthi umuntu ambetheleke esaphile. Ukuthi kubonakale ngifunela sandla kulokho. Ukuthi nje umuntu ebethunjile.
Ye, ukuthi sithathe-ke ubaba u-Aldolf Shaba.
Okay, ngelikhona ku-government yezanu-P F izele into eyenzayo leyo kuzama ukuyothusela abantu kodwa ngendlela abantu abasukume ngakhona kubona ngani yiko kubethuseke yiko bemkhululile.
Ye, sithathe-ke ubaba uMasuku.
Thina uhulumende asoze simsoli ukuthi bethumbe umuntu, right? Kodwa into esiyifunayo kwamanzi njengoba kungela ukuchacha ukuthi mbani othumbe umuntu. Sifuna ukuthi uhulumende adingisise lowo muntu othumba abantu isikhathi eside. Kungaba njalo into yenkosi icacile ukuthi mbani othumba abantu. Ngoba kusoze kusebenze ukuthi abantu bathi elizweni elilo mthetho umuntu abisele, umuntu akathunje, omunye ahambe angabonakali. Kube le minyaka neminyaka kusenzakala kungela muntu obanjwayo. Singathi kuyabe kuhamba njani.
Ye, sithathe-ke ubaba uNgwenya. Baba Ngwenya, nantudaba, ungathini ngalo?
I-government iyephethe umthetho wonke elizweni. So ma ngabe kusenzeka into enje sekule minyaka isenzeka bona bethule bethi kabakwazi bathi kwenziwe njani. I-government ayikhuluma iqiniso. Iqiniso bayalazi ukuthi yibo abathumba abantu ngenxa yokuthi abafuni bakhulume iqiniso.
Le ingxoxo yenziwe ngoKip Stubela. Abalaleli be-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Live talk namhla sikhangela ukutholakala kuka Dr. Peter Magombeyi enyadira izolo yena obikwa wathunjwa ngomgqibelo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukulobelwana kwesivumelwano phakathi kwemikambo yemali kwelebuswana leZimbabwe e-stock exchange kunconywe ngenye njengenyathela elinganceda amakhampani labantu makhaza ukuthi bazithuthukise. Intatheli zindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCameroon khonale eBotswana.
Abemigambo yemali eye-stock exchange kweleBotswana laseZimbabwe balobelane isivumelwano sokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili emsebenzini lo eHarare. Isivumelwano lesi sikhandelwe ukuphathisa izizalwane zamazwe omabili kakhulu ezeZimbabwe ukuthi zenelise ukukhukhumeza isikhwama sazo ngokuthenga ama-shares emgambo weBotswana Stock Exchange. ELeBotswana ngumumo omnotho ozinzileyo lulamathuba angcono uma umuntu ethenga ama-shares kumakampani angaphansi koluhlu lweBotswana Stock Exchange. Umnumzana Edmond Dube isizalwane Zimbabwe ehlala eGaborone uthi kumqoka ukuthi abeZimbabwe bathole amathuba okuthenga ama-shares emkambo ofana lo weBotswana Stock Exchange.
Into enhle ukuthi ama-stock exchange aweZimbabwe kanye leBotswana alobelane isivumelwano. Lokhu kuzanika ikakhulu abeZimbabwe abenelisayo ithuba lokuthenga ama-shares kumakhampani eBotswana lapho umnotho ongathi kusahleli njalo kulamathuba okusecure ama-investments abo.
ELeZimbabwe liphakathi kwesikhathi esinzima kwezomnotho kulokuqonga kwentengo yempahla kanye lokwehla kwesisindo semali yelizwe uma uqhathaniswa nemali yakwamanye amazwe. Lokhu kwenza ukuthenga ama-shares emkambo weZimbabwe Stock Exchange kungakhanyi kangako. Ngakho ngokulobelana isivumelwano lesi eleZimbabwe leBotswana alethemba lokuthi isimo singaba ngcono. Omunye weZimbabwe ohlala kweleBotswana umzana Andreas Sibanda uthi linyathela elile ngqubela phambili.
Ukusebenzisana kweBotswana Stock Exchange leZimbabwe Stock Exchange into ezaletha intuthuko ikakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba sebelenye indlela abanga-investa ngayo ngaphandle kokukhangela kuphela ukuthi imali zabo bangazi-investa ku-Zimbabwe Stock Exchange.
USibanda laye uthi ungamanga kuhle kwesimo somnotho weZimbabwe kubhala kwabafuna ukuthenga ama-shares ithuba lokuthi befake imali kubhizimusi abangalithemba.
Kathesi benelisa ukuthi bengathenga ama-counters kumbe ama-stock kumbe ama-shares ngapha kuBotswana Stock Exchange. Singakhayela kathesi umkhonomo wekhaya awumanga kuhle kodwa umkhonomo walapha wona ume kuhle. So kuyinto engabanceda ukuthi bazithuthukise.
Isivumelwano sobudlelwano silotshwe eHarare ngomvulo phakathi kwabosiba lukhulu bemkambo ye-stock exchange yamazwe amabili, umnumzana Thapelo Tseule wakwele Botswana lomunye wakhe umnumzana Justin Mkoni weZimbabwe. Ngaphandle kwabantu makhaza abangathenga amashezi, amankampani kanye labanye abangaphansi koluhlu lokutshala imali balakho ukuthenga kanye lokuthengisa phakathi kwemikambo yomibili. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 eSabron kwele Botswana.
Lilokhu likhokhela ngemiklomelo emine iqembu lomdlalo wenguqu eleTalent Vision ngemva kwemidlalo edlalwe namhla esigabeni seSouthern Region Division 1 Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Iqembu leTalent Vision selile miklomelo ngamashumi amane lathoba munemunye ngemva kokubhaxabula elemotomoto nge-13 kanya. Ekhuluma lentatheli ngemva komdlalo umqeqeshi weqembu leTalent Vision uMkhuphali Masuku veze ukuthokoza kakhulu ngendlela iqembu lakhe linqobe ngayo.
Ngiyajabula ukuthi abafana bami lamhla benza imhlolo badobhile basibile ama goals ambalwa. Angasincedisa angikele ukusincedisa kodwa esikukhangeleleyo thina ukuthi wonke imidlalo yethu esidlalayo sithole i3 points.
Iqembu leBulawayo City elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amabili lanhlanu njalo linqobe leNdlovu yanyathela nge-5 kanye emdlalweni odlalwe ngehola lethumi lambili emini. Umqeqeshi weqembu leBulawayo City uTry Ncube utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyathokoza ngoba iqembu lakhe selinqoba njalo.
Ngumdlalo esidlale kakuhle kakhulu sikhangelela ukuthi njengoba iviki ephelileyo silahle amaphuzu amabili. So lamhlanje ufanele ukuthi siwathathe emathathu njalo ngibona sidlale kakuhle kakhulu.
Kolunye udaba olufanayo ifinali yomncintiswano wokuqala weZifa Bulawayo Province Cup izadlalwa ngesonto enkundleni eluveve. Lo mncintiswano ubungenwa ngamaqembu adlala kusigaba seDivision 2 kanye la kuDivision 3 njalo angene kufinali ngabalisa eLebia and Friends Academy kanye leBulawayo City Under 20. Womabili la amaqembu adlala kusigaba sikaDivision 3. Kumidlalo yeKhasilaka Premier Soccer League kusasa ngomgqibelo iqembu leFC Platinum lizemukela eleMushwane Stars ngasemandaba ukuthi ngensonto iqembu leTriangle lizadibana leLeyada ngaseKipo. Esikolweni iHarare iqembu lesizwe lizadibana leLesotho ukuhlandlela kuqala elomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weChan ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Lo mdlalo uzadlalelwa enkundleni yeNational Sports Stadium ngensonto. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby edlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu liselizweni laseKenya ukuyadlala umdlalo walo wokugcina kumncintiswano weVictoria Cup. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo livele selinqobile kulo mncintiswano ngemva kokunqoba kumidlalo emihlanu eliyidlale phambilini. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuhlelo Woza Friday namhla selo Big 5 ehamba leqembu lakhe leTK Brothers bona abahlabela bese South Africa. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Big 5 insizwa edabuka eCholocho njalo igama lakhe lokuzalwa ngumzanywa Sibanda. Leli lidlalate lakhe lesikhombisa njalo lilesihloko esithi uhlanya olugqokayo.
Siyabingelela uThokozim ngesibongo sakho sonke. Siyabingelela uThokozim ngesibongo sakho sonke.
Nangu uBig 5.
iTK Brothers lo kusho ukuthi Cholo Chokaya Brothers. Big 5 and TK Brothers. Cholo Big 5 nje nickname yami. Yilo igama engalithanda ukusebenzisa emculweni njengalokhu kuligama elasuka kwi nickname ngisakhula.
Kusilondele imbali yakho emculweni.
Kundima yomculo ngiqale ngo nyaka ka 2000.
siye saqala ukurekhoda ngo 2005 futhi khona manje silamadlalate angu 7 kule dlalate elokuqala elithi kule lizwe elesibili umuzika wakhwakanye elesithathu elithi ake livule ingqondo elesine lithi ibhethu ngaphansi kwesambatho elesihlanu bese lisithi ke lona umhlaba lokufa elesithupha insimu engelathango elesikhombisa yilo leli ke lalonyaka owedlule.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi inhlupho zomuzi, isikhwele kanye lethi intombi zakosipanda, le ngethi amadokethi.
Yabuza ngabe siyophele laphi ngale mpindo, ngoba sizivikele umthetho siphinde sibhule ngezethu zandla.
Abangathanda ukuxhumana lawe Big Five kumbe ukuthenga umculo wenu balithola njani?
Siyatholakala ke kulezi number 0733446675 kutsho ukuthi number ke yase South Africa ongayiqala nje ngo +27 7 3 3 4 4 6 6 7 5 ke siyatholakala ke kakhulu la ku Facebook sile page ku Facebook the Big Five and TK Brothers ibhala nje kanjalo then iyavela ke laphana uzayibona kungoma zethu zonke abafisa ukuzithola abazifunayo bengakwazi ukusixhuma kulezo number la ku Facebook.
Uphuma ke enkundleni u Big Five le TK Brothers ngale ethi kuzani lingani.
Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers bona abahlabela bese South Africa abebexoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7. Ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela amapolisa agcizelela ukuthi ngempela watholakala udokotela Peter Magombey kodwa athi akakhulumi laye njengoba esahlolwa ngodokotela. Siligqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Nhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.